sile nkinga lapha ngisendaweni yakwaMakhulela kuward 9 silohlupho lwendlovu sizama ukuthi sithinte abantu abamelana lazo ukuthi basincedise kabafuni indlovu sezisingele sile ngade kade silaye ile ezithele ezinhle kakhulu kodwa sesireporte 4 times kabaphenduli abalandlela abasitshela yona so besicela ungasincedisa yini ukuthi singenza njani ukuthi nabe national parks bake bezwe ngoba sizama ukubatshela indlovu zakhona ziyadelela ngikhuluma lamhlanje nje ekuseni ziphume ngo 7 o'clock ngikhuluma iziliba ekade zigeje ukuthi inkomo kazinathi abantu kabanathisanga inkomo bezigqibela iziliba ezingu 14 so namhlanje indlovu zistruggle kule ndlovu esikanye singena laphakathi kwemizi ifuna ukudla amajoni fo besicela laba abe othuma ukuthi basondele baze zama ukuzethusa vele kabaphenduli okwabo kubuma kunjalo abafuna ukukhuluma nathi sicela usizo olungavela khona ngapha ukuthi ungenza njani ungasibekela njani ukuze laba abantu sikhulumisane labo kumbe usifikele kwabe national parks ukuthi uhluphe sesilalo ukukhulu kakhulu
indawo zakini khona ngapho zihlala zisiba lohlupho olufanayo lapho indlovu ezihlasela khona ikakhulu ngesikhathi amabele esemasimini zichaye zithanyele zingajiyi lutho nyakenye sibone njalo kusifa abantu abedlula amathumi amabili elizweni bebulawa zindlovu ungathi njengabantu bemakhulela lisengozini enganani ngalezi ndlovu elikhala ngazo
vele sizakufa sibulaza indlovu ngoba lokuhamba kasahambi ziqalisa ngo 3 emini kuyadlulecha u 7 to 9 kwesisikhathi lokho ziphakathi kwendawo ukuthi ngekukwanisa ukuthi uyinathi sinkomo khona lapho angazi ba abantu ngasicela usincedise ngoba ngaphandle kokuthi ungenele uzama ukuthi usixoxisele labantu bakahulumende ukuze ubonakale sitole usizo sineza njani.